Zulukandaba sikhala labako mfekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile sina abesizwe coalition for change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge i one party state esebenza elo baba uthekele lo kombayi bengafuni one party state basebenza sili iko namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba yi one ifuna kuba yi multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kuni singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabonga.